The letter I spells the word I, as in I walk or talk, I skip, I run, I love to spell because spell.
Can he see a Yes, he can see A and
turn around W-E-E-W-E-W-E-W-E-H-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-W-E-E-
T-H-E-T-H-E-T-H-E-M-A-M. A-M spells M. A-M spells like. I like to spell like. L-I-K-E. I like to spell like.
M-Y, that spells my. M-Y spells my. M-Y, that spells my.
The word A, sometimes a, sometimes a. A, the little word A. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- See the toucan fly by me. G-O, let's go. Give me a G and then an O. G-O, let's go.
Park, to school, to my house, to the pool. T-O, 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 spells two. T-O, 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 spells two.